Amalungiselelo hlangano wethu ophela kunyaka aseqhubeka kuhle sibili ngapha kobulawayo sesiqedile ukulungiselela sesimelele nje amalanga akhona obana afike uqaliswe ke umsebenzi womhlangano sizwile njalo bana amaprovinsi wonke ami kanjalo la kumain venue yethu la kusokume kanjalo phela thina silibandla elizilungiseleleyo ibandla eliqoqekileyo ibandla elikwaziyo ukuthi lenza ngakho ke vele akulanto engasivimbela bana sibuthe kuhle sivele sirongekile thina so konke so we all systems go
uzenziwa njani sike sezwa ukubana udaba lwe COVID-19 lungani luphazamise inhlelo kuzahamba njani manje ngokuzwa kwakho
udaba lolu olwe factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu isikhathi zonkeza sokuthiwa umongameli wethu lo msekeli wakhe abazwanani uzotona sebe lamaqimba atshiyetshiyeneyo kahle ngikutshele ke mina ubana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lo msekeli wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezanupf ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha kabi kodwa kwakathi sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke.